kusegcikeni-ke upresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana ukuzohlangana lo president Jamisi.
Kahle kahle kade kukhuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kwenziwa njani ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yize lezi injongo kapresident Chamisa beyikuthi amazise ukuthi nxa kunguye kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke, njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izeg ne-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungelampumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi upresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho lasemphakathini akakhangeleli ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso, i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. Upresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba, yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi ukulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism, upresident Chamisa uthi hayi i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi uMnumzana Mbeki uthi uMnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu PF bezama nje ukuthi bathi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile. Njalo siyazi thina ukuthi